Baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazo muhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 17 kuzibandlela 2020 ngontungamili Nkomo.
Sebejika futhi babe njalo banxa bekuye ebusuku asibabonge. So khona lokhu kakhulu kuyasihlukumeza, njengokusiphatheka kabuhlungu bavele kuningi kusenzakala. Okunye asisakuripoti ngoba sibona kufana.
Abakumsebenzi wokwemba bathi umongameli Mnangagwa kumele ethole umthetho okulwisana lezigebengu ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi.
Asila zona kuthiwa isikhali bangenile baguduza kusukela ku-ground floor bayafika ku-60 floor baphuma bele yisizanje.
Amapolisa abehlome ngemibhobho angene emahofisini ebandla le-MDC eHarare esithi adinga izikhali ezifana lembemba ezilakho ukusetshenziswa yileli bandla kumisebenzi yodlakela. Kuwoza Friday lamhlanje sihamba leqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys liphethe idlalate lalo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa akade ehlome ngemibhobho angene emahofisini ebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eHarare namuhla esithi adinga izikhali ezigoqela imbemba ezilakho ukusetshenziswa yileli bandla ukudala udlakela elizweni. Amapolisa la ebephethe incwadi ewavumela ukungena kulawa mahofisi i-search warrant. Athi athethe lelinyathelo ngoba enakanela ukuthi ibandla le-MDC ligcine izikhali elifuna ukuzisebenzisa kumisebenzi yodlakela. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulokwesaba okukhulu elizweni okudalwa izikliwi ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi ezihlasela abembi begolide ezihlome ngembemba lezinye izikhali eziyingozi. Izikliwi lezi sezibulele abantu abaningi njalo abanye bathi zilobudlelwano lababusayo. Kodwa isimanga kwabanye ikuthi amapolisa akhanya esecona ibandla le-MDC. Umgcini sihlalo waleli bandla unkosazana Thabita Khumalo usole kakhulu amapolisa.
Linye ukuthiwa yisindaba phendula abadala kwababesithi khona icala lemvula ingube lingene. Laba bantu sebephelelwe, so sebedinga ngezindlela zonke zokuthi basihlukuluze ukwenzela ukuthi senze intando yabo. Njalo bayakwazi ukuthi khathesi phandle lapha abantu bazonde bayaphuphuma, bayakwazi ukuthi abantu ngavele kuthiwe asambeni akufela kwabo kuhle. So asebekwenza sebefuna ukuthi basigcobe ukuthi laba abafana abatshaya abantu ngamabhemba bebulala bavele ibandleni lethu hambe bakethi alesibuye elizulu bethi lesipangano khathesi la yaqalisa isenze njeisipangano yoyeyoye bengababo babaphika babaphika okunakabaze babavuma. Yindlela yezani yokwethusela abantu laba abantu angathiwa ngamashurugi laba umsebenzi wezani ngoba nxa kuyukuthi ngakuthiwa ngabethu and asikezwa lo yedwa uthiwa useke wabotshwa nxathi ababotshiwe kuphela khona futhi bafake izankosi sibabone sibesema-police station ukuthi babotshiwe bangenile jela sikwazi sebethele izani yokuthiwa libandla seliphelile ngoba abakwazi ukuthi benzeni ngodubo lwakuleli lizwe njalo bayakwazi ukuthi thina njenge bandla le-MDC yithi esingaguqula udubo olukuleli lizwe.
Ukhona kuvelele ngapi kahle kahle ukuthi evathi amashurugwi la ngawebandla le-MDC?
Hayi abantu abangakuphendula Ntunga yibo ngoba lathi sethukile ngoba sizwe ngamahungahunga ekuseni lapha kuthiwa bazabuya so vele vele athi besivele sesukuzwile so sesibamilile so ukuthi bavele kuvele ngapi but lapho kuvela khona bazama ukutshintsha umngqondo kaZulu ukuthi uZulu abe sechiyana lokuthi amashilubi kawasiwe ezani ngawethu ukwenza ukuthi bathi baphefumule ngoba bakaphefumuli bakithi sizalwane zaseZimbabwe thina njengebandlala ye-MDC asinamsebenzi lokutshaya nalani ngoba uhulumende yini umsebenzi wethu ukuthi siguqile impilakahle yenu kuphela
izikhali ekade besithi bayazidinga ezigoqela imbemba lokunye lilezikhali yini
asila sona ukuthi ayisikhali bangenile baguduza kusukela ku-ground floor bayafika ku-60 floor baphuma bele insizanje
uNkosazana Thabita Khumalo ngomgcini sihlalo webandla le-MDC isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi ube ngeke akhulume ngalolu daba ngesikhathi simtshayela ucingo ngoba ube phathekile. Kusenjalo abakumsebenzi wokwemba amatshe aligugu bathi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ethule umthetho olukhuni owe state of emergency okulwisana lezigebengu ezihlasela abemba igolide ezihlome ngembemba ezaziwa ngokuthi ngamashurugwi. Kubika intatheleza indaba yethu uMavis Gama.
Linkuthazo yenziwe emhlanganweni owenzelwe ewoteleni yeHoliday Inn eHarare oqoqwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe Environmental Law Association Zela besebenzisana labe European Partnership for Responsible Minerals EPRAM wokubonisana phezu kokungenziwa ukuqeda uhlupho lwezigebengu ezibizwa ngokuthi ngamashurugwi. Omunye wabesifazane ophatheke kwezokwemba igolide unkosikazi Joyce Nkomo utshele lumhlangano ukuba kukhanya iziphathamandla lenkokheli kahulumende bengaluqakathekisi lolu dubo lokubulawa kwabantu ngoba kunje yena labanye bakhe sebehlalela evalweni njengomuntu oseke wahlaselwa lapho asebenzela khona kwabulawa izisebenzi zakhe.
Lokhu kuyangibulala kakhulu yikho phela sibona ukuthi sesingena la emkhuhlane ngoba uzathi ubona umuntu kade umripotile ulethembo lokuthi sengivela faka iripoti yami emapholiseni umbone sihamba ngaphandle ubona vele ungasala ncedo lokuthi ungaripota ngoba sesihleli vele sesilezitho. Even labona laba amabhemba sizathi ngamashuruku labona laba abantu abaphumesizibathembe ukuthi baripotile sebejika futhi babe njalo banxabe kuye busuku asibaboni so khona lokhu kakhulu kuyasithukumeza nizokusiphathe kabuhlungu ngoba vele kuningi kusenzakala okunye asisakuripoti ngoba sibona kufana yinto esihlangana naso.
Kungalesi sizathu esithi kumele lukhangelwe esibangeni esiphezulu akutsho Mgceke umongameli ukuba ilizwe selibhekane lenkinga akhuze uZulu owenza lokho
ngoba namhlanje sokuphelela isizwe sesiphelile kodwa sifuna ukuthi sihambe siyefika ezigabeni zethu ngokutshena ngokuthiyana siyekhuluma from kusobhuku ukhulunywe from uchief ukhulume from uMP kanye lama-locals ukuthi khona khona into le kayitshintshe ukuthi ke bakunanzelela ukuthi besekuqedilaqedisizwe njalo futhi enye into bakunanzelela ukuthi ezlongezinxaba ukuthi abakunanzelelanga i-target yethu neyethu esizenike siyibantu sesifuna ukuthi akusetshenzwe ukuthi-ke khuthazwa abantu ukuthi into leyi ingasayiphambili.
Kwasekelwa ngomunye njalo owesifazane unkosikazi Maria Maphosa othi abantu laba benza bonke ububi obugoqela lokuqala badlwengule abesifazane andubana babathathele igolide labo loba ukubabulala.
Mina ngiyifuna ukusibona kungani yagagasa lokhu senzisishoma nje kuhlela into esiyibonayo esiyibona day in day out and abantu bakhona ababotshwa bazi babotshwa bakhona babotshiwe kakhulu bazi babotshwa even khona laba bamasemba sala sibabophisa nahlala siyamangala sengaze ngajesa.
Umeli we-Highfields East edale lePhalamende engelinye lamalunga ekomidi ebona ngomsebenzi wezokwemba umnumzana Eric Murayi uthi kumqoka ukuba umongameli akhokhele ekumiseni lobu bugangi.
Just one word from his excellence, stop it. The issue to do with the budget would be a thing of the past.
Umbono wami ngokuthi uMongameli angakhuluma libe linye kuphela ilizwe. Angathi makuphele lokho oludaba lokubulawa kwabantu luyaphela. Ilizwe linye kuphela elingathiwa nguMongameli ukumisa lokhu kuganga. Isiyatshonela ngakwesokuphelile.
Oze kulomhlangano emele ugatsha lwezemigodi kuhulumende uMnumzana Rangarirayi Godwin Mazo uthi abogatsha lwakhe benza yonke imizamo ukusebenzisana lezinye inhlangothi ukulungisisa lolu daba oseluhluphile lwabomashurugwi.
When we look at it, we see it as an act of criminality.
Kuna ukwephulwa kwemithetho nxa sikhangela lolu daba ngoba ungabona okuphumayo ukuthi kulomuntu ophatheke kwezokwemba ephansi emhlabathini bese kusiba labantu abathi konke lokho okwenzileyo bakuthwale ngemota. Isiqiniso ngelokuthi lo othatha okwenjiweyo lo kungasimini waloo ngodi. Sikhuluma ngesigilamkhuba, sikhuluma ngesela elikhulu.
Abangenela umhlangano abakumsebenzi wezemigodi bathi lolu dubo luzaphazamisa intuthuko yomnotho welizwe nxa lungasalungisiswanga ngesiphangiphangi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Umeli weZimbabwe kwele Botswana uMnumzana Batirai Mukono weShuro uthi kungaba ngumbono ukukhulumisana phakathi kwamazwe omabili phezu kokuthi abeZimbabwe abahlala kwele Botswana bengelamaphepha baphiwe imvumo yokuhlala lokusebenza kulelo lizwe okwesikhatshana phansi kohlelo lwama-special dispensation permits olufana lalolo olwasungulwa kwele South Africa kuminyaka esanda kwedlula. Kubika intathelo izindaba yethu uMartin Ngwenya.
Ngesikhathi iningi labeZimbabwe lithululeka lingena emazweni angumakhelwane afana leSouth Africa, Botswana lamanye, uMnumzana Mkono weShuro uthi kulesidingo sokuthi uhulumende bamazwe omabili bakhulumisane phezu kwalolu daba. Umgomo weShuro wayengumeli weZimbabwe kweSouth Africa ngesikhathi kusungula uhlelo lwencwadi zokuphathisa abahlala kulelo lizwe elingekho emthethweni, ama-special dispensation permits, uthi mhlawumbe kungaphathisa ukusungula uhlelo olufanayo kule Botswana.
They do deport, but the people end up coming back because of...
Bayababuyisela emuva kodwa abantu bagcina bephendukile ngenxa yesimo somnotho emazweni ethathiyeneyo. Ngakho kumele sikhulumisane sifika kwisivumelwane sokuthi singaluphatha kanjani lolu daba lwabahlala kwesikhathi esidlulisileyo.
Umgomo weShuro njalo uthi kuqakathekile ukuthi abeZimbabwe benelise ukusebenzisa iofisi yomeli weZimbabwe eseHabron bekhululekile. Uke wahamba-hamba ezidaladeni zedolobheni leFrancistown ngenyanga edluleyo ethapha imbono yabeZimbabwe phezu kwengxaki ababhekane lazo kwele Botswana. AbeZimbabwe bakhala ngokuthi iofisi le kayibonakali kakhulu kuZulu njalo intengo yosizo ayabe belufuna iphezulu kakhulu uma bedinga izinto enjengodindisa isithuba zesikolo ukusethifaya. Kodwa uMgomo weShuro uthi sekhayelisise wabona ukuthi inhlawulo yoncedo olutholakala kuleyo ofisi ilingene.
Ngokubona kwami inhlawulo leziqondile kakhulu ngoba ngivele ku-ofisi eJohannesburg njalo ngemva kokukhangela iy'ndleko zokuletha uncedo ebantwini.
Ngolunye udaba uMgomo weShuro uthi basakhulumisana lohulumende weZimbabwe ukuthi kube le nhlawulo etshiyeneyo yepassport entsha kulabo abasebehlala kwamanye amazwe. uhulumende wethule isaziso sokuthi abangaphandle kwelizwe kumele bahlawule amadola emelekwa angaphezu kwamakhulu amathathu i-$318 ukuze bathole ipassport entsha okwenza sebehlala kwamanye amazwe abaningi. Bahlaba umkhosi besithi inhlawulo le iphezulu kakhulu ingafinyelelwa ngabangatholi iholo eliphezulu njengalabo abasebenza ezindlini. Uthe ebuzwa umkhono weshure uthe kungaleso isizathu sebecabanga ukufaka isicelo sokuthi kube lentengo ezitsheneyo okufana nepassport ephuma masinya kanye lephuzayo.
So we are making representatives through our Ministry of Foreign Affairs.
Sesenze isicelo kumphathi Ntambo obona ngezokuphiwa kwamapassport kanye loRegistrar General. Uthe abangeke banakekela yini labo abangaphansi ukuze labo bathole amapassport.
Passports at a lower rate.
Omunye weZimbabwe kule Botswana umnumzana Isaac Ndlovu ohlala eHaboroni uthi bayakwamukela ukuthi umeli omutsha enelise ukuhlangana labeZimbabwe abaseBotswana ngoba siside isikhathi kungenzakali lokho.
Singathi it's a step in the right direction indlela aqale ngayo. Okuqakathekileyo kwathesi ukuthi aqhubeke ekhulumisana lathi esipha ifeedback kakhulu phezu kwendaba ezisikhathazayo singabeZimbabwe kule Botswana.
Umgono weshuro uqale umsebenzi eBotswana ngomfumfu ethatha isikhundla esatshiwo ngumnumzana Thomas Mandigora yena wasuka kuleli lizwe ngomnyaka ka-2018. Ukhulume njalo ngokubuyiselwa emuva kwesiphepheli zeZimbabwe bezihlala enkambeni yeDukhu ngaphandle kwedolobho leFrancistown esithi isikhathi bese sifikile noma nje abanye bephindele ekhaya bekhonona besithi babanjwe ngamandla. Ngumathini Ngwenya oyindaba zeStudio 7 yiSabron kwele Botswana.
Live talk lamhlanje sikhangela ukubulawa kwabantu izigebengu ezibathathela abakwembayo ezaziwa ngokuthi ngamashuru kwe abafuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wezokholo kwele Iran u-Ayatollah Ali Khamenei uthi inyathelo lakhe lokuhlasela indawo zeMelika kwele Iraq likhanya lithole usekelo olukhulu kwamanye amazwe omhlaba. Okutshengisela kwabantu bakwele Malawi ukuqhubekela phambili besola abahluleli bemithethwandaba yaphezulu ngendlela abaphatha ngayo udaba lokuphikisa ukukhethwa njalo kukamongameli Peter Mutharika ukuba aqhubeke ebusa. Obeyinhloko kahulumende wakwele Ukraine usetshiye umsebenzi ngemva kokuphuma kwamazwi akhe athatshwa nsitha exhodoza umongameli welizwe esithi akazi lutho ngesimo somnotho. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo lamhlanje usefikile kobulawayo umqeqeshi omutsha weqembu leHighlanders uMark Harrison. Intatheleza indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Harrison ufike kokulawayo namhla emini utshele intatheleza indaba ukuba iqembu leHighlanders yilo iqembu elikhulu kweleZimbabwe loba nje linesikhathi eside lingaphakamisi isicoco seligi. Uqhubekele phambili wathi yena iqembu leHighlanders labalandeli abaningi njalo kuyisifiso sikamqeqeshi wonke ukuba akhokhele iqembu elibukelwa izibukeli ezigcwele inkundla. Yikho ehle wavumela phezulu ngesikhathi iziphathamandla zeqembu leli zixhumana laye. Akusikho kwakuqala ukuba uHarrison asebenzele kweleZimbabwe njengoba eke waqeqesha amaqembu abalisayele Cape United kanye ngile le Harare City njalo uthi yena injongo yakhe yokuqeda umbuso weqembu le FC Platinum lona eselibezintshanje kusigaba seCastellaga Premier Soccer League iminyaka emithathu ilandelana.
When the league now is 3 years on the bounce, they need to be knocked off the perch, I think, at this time now.
Sebe phakamise isicoco okweminyaka emithathu ilandelana njalo sokumele sibethule esiqongweni lapho abahlezi khona. Umkhulu umsebenzi esibhakane lawo njalo angitsho ukuthi sizanqoba kodwa yiyo ingqondo okumele sibe layo eyokuthi sidlalela ukuba sinqobe nxa sifuna ukuphumelela. Nivele ngizimisele ukuphumelela.
UHarrison uthethe isikhundla esithiwa umqeqeshi wesizalwane selizwe laseHolland uCaspira de Jong yena osengumqeqeshi weqembu leFC Platinum uMandla Mpofu lo bekuthemba Ndlovu yibo abasekeli bakaHarrison kusithi umqeqeshi wabonezinti uJulius Ndlovu. UHarrison utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba into yokuqala azayenza ukuba lo mhlangano labasekeli bakhe bakhangele ukuba isimo sabadlali simi njani njalo uthe isifiso sakhe ukuba babe labadlali abezinga laphezulu zulu abanenyi ukuze benelise ukuchaya eziwayo lonyaka. Lomqeqeshi ulandule imibiko ethi ubefuna ukuletha wengumsekeli wakhe kuqembu leCapes United leHarare City uMark Mathe esithi uMathe uqhatshwe ngelinye iqembu njalo yena akalansolo labasekeli abathwele bevele bekhona kuqembu leBoso. UHarrison isizwala neseNgilandi njalo wadlalela amaqembu akhonale abalisayo lePort Vale kanye leStoke City enguNozinti. Uqeqeshe okweminyaka eminenyi eselizweni laseSouth Africa ikanti uke wasebenza njalo emazweni abalisayile Botswana kanye lele Bangladesh. Ngiyimele isitudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu lekhanda mhlophe Neighbor Boys liphethe idlalate lalo lesihlanu elilesihloko esithi zihlangene volume 1.
Sekunjalo ekhanda mhlophe.
Abafana bekhanda mhlophe bethule idlalade leli bebambisane leqembu leAmabhuvesi. Nangu umkhokheli wabo.
Igama lami nguXolani Dube, ngiqhamuka endaweni yasekhanda mhlophe ePlumtree. So ushithi ibhendi esiyihlabelelayo ikhanda mhlophe Neighbor Boys ngokudabuka nayo idabuka endaweni yasePlumtree ekhanda mhlophe.
Idlalate leli lilengoma eziyisishiyagalombili ezibhekwe ngobunono obukhulu ezigoqela ethi Itshintsha Ndoda, Vazwadzi kanye lale ethi Inhlalakahle. Litholakala ngapi idlalade Dube?
Abangathanda ukuthenga amadlalade wethu bayasithola kule number lena ethi +27 61 963 6853. Kanye njalo sine page ku Facebook, uyangena nje ku Facebook uthi khala mhlophe Neighbor Boys, siyatholakala lapho.
Abalandeli ungabatshiyela wapi amazwi?
Engingakutshiyela nje kubalandeli kubana nje siyabahlonipha, ngibathanda kakhulu, ngibaphatha njengabazali bami. Mangibheke umuntu othenga idlalade lami kimi, ngimhlonipha kakhulu. So engingakusho nje kini balandeli nani ngomhlaba wonke jikelele ukubana ma ungabe ufuna i-CD ulithenge emuntwini ngqo, nakithi nje ungasifonela kona lamanamba u-0619636853. Siyatholakala lapho ngokuhlala sisegolo kwamanje.
Baphuma ke enkundleni abafana bekhanda mhlophe Neighbor Boys ngale
indaba yothando madodisi sikile umhlaba wonke unje.
Mhlophe Neighbor Boys behlabela kamnandi besigqibela uhlelo lwethu lwezindaba zosuku. Siyake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa akade ehlome ngemibhobho angene emahofisini e-MDC esithi adinga izikhali kodwa akatholanga lutho. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.